Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-1 ngwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela isigaba seNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga wokuthi wamdlwengula. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kulelo lokithi elithiwa yimigalo.
Indawo leyo ungabantwana kulokungobokristu okhoka-grade 6 njengoba ngitshilo besokungena uhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlangalo sokubanjwa iganyavu kwabesifazane abayisitshiyagalombili isikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu.
Kunokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu njalo babaphe izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba seNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga ukuthi wamdlwengula. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana eTwitter ephejini lenhlanganiso yeZimi, uMlizwa uthe uMtami waqamba amanga ukuthi wathathelwa ubuntombi ngowayethandana laye owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo, kodwa esithi nguMnangagwa owaqala ukumdlwengula ngesikhathi engakathandani lo Moyo. uMlizwa uveze lapho okwalothwa ngumtami kuTwitter esithi uMoyo nguye owamsusa ubuntombi. uMlizwa uthi ngalokho kumele konke akukhulumayo umtami kukhangelwe kabili ngoba kungelaqiniso. uMtami uthi wadlengulwa ngumongameli Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elithumelanhlanu, wasethandana lo Moyo ngemva kweminyaka emihlanu. Amapolisa akwele Australia habikwa ecwayisisa loludaba. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokithi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zaloba incwadi yezikhalazo ipetition eyasayinwa ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengisa utshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. Esixoxele sinye isakhamuzi sesizinda uMnumzana Ray Phiri ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise ko-Richard, endaweni okuthiwa ko-Richard Complex, lapho kule kwangama-shop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo ibude bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha ku-Beckard emuva kwebhutsha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as abo grade 6 becwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho ku form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phe benhlathi becwala khona apho. Indawo leyo bekuyindawo edingcwele kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcher ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye lapha amantu bekungeni indawo ingena order njalo kuthi ngeva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolice kodwa amapolice amanxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo baba lo kungela into abayenzayo bephuma lapha ebusha sebethwela amapaper bag izinyama lapha kwabasoba ukuthi khona no sebedizwe sithi nxa kuya reporta bephonga ubuya bebuyele ngeva kwesikhashana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokuchaya iradio hawo abantu bacela sebebonjani lapha kulokudizwa nokudize bayafika kumphathi we-station police station hayi lakwakuzange kwanceda ngalutho laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakutshengisithi laye ebengumuntu wethu edizwa abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu ngoba indawo le indawo engcwelileyo indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela indawo le ungabantwana koloku kobukristu okograde 6 njengoba ngitshilo bekusoku yena uhamba hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisiba sisibanengi lechabalala clinic is recorded a high level ema transmission diseases especially from this particular place esisizinda inxa ukuthi abantwana ezilekile as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama 50s laba 60s bengakhe labo bokhulu bangkhona bebengelahloni ukuthi bebuya bezomelela kungabantwana konoku kuncane kambe shoshwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lo na ikuzulu ngasani so kuthe sokwehlula into zamapolisa lezi izakhamuzi zaqonda kona ngale ucommissioner zabhala ipetition yasayinwa ngama residents esizinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ucommissioner bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kwinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kho sisi ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawa bevela khonapha emigalo ngani ngasezi lungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace-loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo abantu abadangerous akuzange kwathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sisayifikisa emapoliseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahlewa odwa ukuthi evale wahlewa odwa ukuthi khona ejike uthengise utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa
umnumzana Ray Phiri isakhamuzi sesizinda ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana abayisitshiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalitshumi labesifazane abalitshumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenzi eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixuku labesilisa abedlula ithumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwe ngolabesifazane abayisitshiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa oleminyaka elithumi lasitshiyagalolunye 19 udlongole ngabesilisa abalithumi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisishiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha kwesaba ukukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba manje stradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli sinabantwana abantwana bamantombazana impilo zabo nje isisengcupheni isafety yabo ayikho guaranteed kunokukholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani singakhangela ukuthi ubuya kuphi sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Siyabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi udlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bengomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezindlela zokuthi usitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo ugatsha lwamapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyekeja abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi indaba kwabesifazane laba abane babo bengadlungulanga kuleli qula lokuthi indaba besilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulomdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlungula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa kulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6,083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi lamuhla eHarare kukhulunywa ngodaba loholo. Lokhu kwenzakala ngemva kokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende ngeviki edluleyo okwamalanga amabili okungalandelwanga izisebenzi eziningi. Kolunye udaba ugatsha lwezemihloliso olwezimsec solwengezelele amalanga okubhadala imali yemihloliso kagrade 7 ole A level ngenye njalo iviki. Ilanga lokugcina lokubhadala bekuyiviki edluleyo kodwa sokuza kuba ngolwesihlanu oluzayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labazama ukuzibulala ngoba belemicabango egijimayo istress libikwa liqansa kobulawayo. Leli phepha ndaba lithi kulabantu abangamachumi amahlano lasithoba mina 258 abasiwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuthatha imphefumulo yabo kodwa kwehlula. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi amankampani amaningi aweZimbabwe akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano lawakwele Zambia.
lokhu kwenzakala ngemva kokuba inkampani ekhuthaza ukuthengisela amanye amazwe ezimtrade iphathise amankampani eZimbabwe angamachumi amathathu embukisweni wezamabhizimusi kweleZambia kuyona le iviki kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi be-studio service 7 kwi-studio 7 ontungamile inkomo yabo Chris Gandhi. Kulinjani kodwa sihlobo zami umhlaba wonke jikelelayo. Mina ngiyaphila ngingu-Lazarus Kumbo obuya endaweni yakoDupute esigabeni sasedihilo. Ntakwezwakala bakithi inkulumo ekhulunywa yilaba ababala abantu. Laba bantu ababala abantu ngileqiniso lokuthi mina ababala abantu ngendlela eqondileyo. Ngoba mina mbenze ekhaya ngesikhathi bebala abantu kithi khona le plant bebefika bebuza ukuthi umuntu olele lapha ovuke lapha nami ayohlala khona lapha ovuke lapha nami kusho ukuthi wena uma ungabe kade ukhona ekhaya ungavukanga khona apha sithi mhlawu usemlageni emlageni kabafikanga babephelele emakhaya kuphela efika bebuza lezo zinto baza bayazi njalo ukuthi abantu bangakanani bebuza abantu abalele khona apho kuphela bengabuza abantu abahlala khona apho leqiniso lokuthi uma ubala ufanele ubala ukuthi abantu abahlala khonapho ngingabi mude kakhulu lami ngizama nje ukuthi ngiqondise laphana ekuthini abantu baningi bona emathebeleleni njalo ingxaki yesilayo emathebeleleni yenza ukuthi njalo abantu bengabe baningi kakhulu njengezinye izizwe ikuthi thina sikhule kusetshenzwa lapha eGoli abantu abaningi babalekela lapha eGoli abanye balabantu wabo khona lapha so into enjalo yinto efanele ilungisiswe ngokukhitshwani izano PF lekaGawula ikhiphe sihlangene singabantu banye kungakhethekile ukuthi kulomthwakazi kulobani ezilonke kungaba lesu nje lokubangula la meva ayini ayizana uPF kungaba into enhle singabambisana yabona
salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi bese ngikhuthaza abalandeli bonke bese sisi ukuthi hamba le register ukuvota alokho kwenziwa izekhi izekhi siyacela isixolele ukuthi ngayezwa ama audit izekhi ekuyele ukublokiwini sizana bayabona nje lizwe leZimbabwe zelifile amatitsha kahola abafundisa abantwana bethu kathesi bafika abantwana behlale ilanga lonke umntwana uyabefundisa update eyi-1 yabona nginxathi utitsha yabe le stress uye esibhedlela kula mithi sokumele ukuthi liphile ngamasejari yikuhlupheka khonkyani izekhi yabithatha imali edizwa izanifa isikhwameni khohlwe ngabantu kathesi umuntu engabulala umuntu uyahlala 1 week esitokisini sephandle yayekuyole kuthonisa icala ke 5 years ungakhuluma iqiniso subothi uvalele uyepika vele eZimbabwe iqiniso lingumuntu umgabo wakhuluma wathi munye andifunga and sesimfunga and siyamcabanga umnaka kuthethe ilizwe after 10 days ilizwe selibulele uthethe ilizwe esandleni kamgabi ijigisi liyi 10 cent namhlanje ijigisi ngekuzula ithenga eZimbabwe so umbuso nalena sibe sizama ukukhipha thina so abafowethu laba babe sithi bona thina sivuke yeshonalizimu kwama kwathini thini no thina sivukile thina savuka kudala yikho singakulandeli khonkyani okweshonalizimu yabo abasitshela khona umuntu walwela ilizwe leli uJoshua Mqabuko Nkomo lama ovethi balilwela ilizwe balibambanisa so vele ukuthi kuthiwe sibe sesivuma thina sitshela thwa ilizwe liyaqunywa nini abantu belamba ungakhuluma ngento ezenzakala after 40 years kumbe vele ingafi yenzakala empilweni zethu so thina sihlupheke thina sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa ilizwe next year sibone lathi funa sesisele 2 years siphila ke so sifuna ukunandi lathi eZimbabwe kukhanya ukuthi obaba bethu balwela ilizwe so thina sithi phambili ngesisi phambili ngeZimbabwe so vele sihambeni siyevota ngobuningi bethu singalekha kathethi zani buyele sizothwala nzima sihambeni ngobuningi siyevota singadoni sikhuthaleneni sonke siyevota izani PF izophuma kuphela siyabe sikhuleka kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoze sizwe kuphela izekho nale yabaRoba yena lo yabe kuthengwe ngemali sikhuleke uNkulunkulu ngelinye langamtshaye ngesifo kubala ama results lesesibhedlela ngoba soze thina sibulawe ngumuntu umuntu oyabe efuna ukusutha yena lemuli yakhe kohle ngabantu beZimbabwe yabona
abantu ngeke bekwazi ukuvota uNene thina sasezilonda sizintandane abazali sibebulwa yibo labantu beGugurahunda cholo chenot so sivotela abantu phela uma sikubotela sizosibonisa kusaba na namadudela yabe ground asile sabe tena lasibula labazali koma tena sifundanga lena inothe namhlanje uyiphumelela ukufunda kodwa kuthiwa sina siyavota sivotela abantu phezu kwabazali bethu abafayo labantu bethu abafuthi abafayo asivoti tena cholo sono tibele sizosibulala futhi nabantu bakamnanga kwena izikhebeni livoti sabantu enkani abantu bengalifuna ukulivotela nabantu bakamnanga asilivoteli tena cholo sono can't libuye futhi sizenza konke yana la kwenza ngo-1980 asilincenge sisabe futhi
salibonani salibonani injani nalisilethela iindaba ezihle usicungamile inkomo Gibbs Dube labo sithandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizizwe nje ibongiwe hhayi ngiyalibingelela igama lamoren thuma ngisemadogonye esigabeni sikabhango induna ngobhango ngisangumadenga so hhayi ngisithe kungikhuluma lami labafowethu lapha ngisithe hhayi nanti qembu elihle CCC asambeni olutsha siyeregister siyeregister 2023 sibone nokuthi siyangaphi 2023 same siyeregister ngokuningi ma-champion bantu lonke nje sibe ngama-champion sonkeni same siyeregister sonkeni bantu benkosi beZimbabwe yeZimbabwe ngethu ibe ngethu next year 2023 asibambeni ngezandla kuze sithole imisebenzi mayuthi sithole umsebenzi eZimbabwe lisebenze kahle ama-diasporans ibebekhona lapha ekhaya ababuye bezoregister ama-diasporans bezoregister kuze 2023 maybe bengathola inhlala kahle lapha emakhaya eZimbabwe.
Ngike mbulise kini kasakazi beStudio 7 kanye nani lonke balaleli bomsakazo oyingqungquthela. Ngingamafishane nje ndisenisithi ukubamba indaba yasematopo leyi ngazi ukuthi nami ngizobe ngizoyiphatha kanjani. Mina nje isimanga sakhona sokuthi bayayibiza mpela ngithi ngu-Ward 20 wakhona ukhansela wakhona ngubani ngoba kungaphi ukuthatha nje iplazi ukuthi iplazi lelana ngu-Ward bani lingenabantu lingenakhansela. Njalo Angiston Sibanda lo okhuluma nje khulumela leyo ndaba sometimes kwamele like limhluze naye limbonisise ukuthi naye vele akekho lapha khona hayi ungumalulwane oligundwane ngakwazi ukuthumiwe kwesinye isikhathi uyamthola khuluma mpela elwela lonelibandla elisiqinayo thina so angeke sikuthembe yani lo kansela njengoba kuthiwa ku-Ward 20 ukhansela wakhona akabe nguye okhulumayo hayi ukuthi kuye kukhuluma u-Angiston Sibanda. Ngiyabonga okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi nesikhobokhobo.
Sanibonani kuStudio 7, sanibonani kwangapho, njani bonke, mthokazi omuhle, mthokazi ocelekileyo, FIFA mthokazi. Mina lapha ndisiqongoselwe kakhulu esenzakala kakhulu emakhansilini la khona lapho abusayo kathesi ngoba kule ndawo ezenzakalayo ezokuthi iland delivery ikhanya iland delivery ikhanya vele ama-charges awo akusecrete anganawaqedakala ukuthi aphuma njani izitendi nxa zisaphuma sozifihliwe njeendaweni zevit force lapho engikhona izitendi zakhona azitshelwa lutho ukuthi abantu ziyakutshajwa njani asikwazi ukuthi bafuna ukuzitshaja overcharge ukwenzela ukuthi abantu abaningi labana abayehlulekayo kungabiabalengelazimali ezizwa bahluleke ukuthi bafinyelele ukuthi bazibhadalele. So bengicela ukuthi sikwanisa ukuthi balungise amasinyane intonzono zinga-afekthi abantu abaningi. Siyabonga Studio 7 ngiyabingelela yimi ufanele ipofu vele igolutshena komloyiswayo khona ngalezi tolo ngiqathisa abantu bakithi ubingelela ubaba omncane uHoward komloyiswa kwangapho njani ngizama ukuthi abantu batshintshe njengobaba ngisobhuli tshintshalela abantu batshintshe bantu iZimbabwe sifile lokhu befika berocha abantu bezanu kwangapho emakhaya lokhu bebavotisisa ukuthi bavotelisanu izinto zidulile khombulane ezibhedlela kulamite emakliniki bompilo ungagulwe admitwe esibhedlela kulamite ozayithola kodwa bona babe buya lezinto ezingenamsebenzi emakhaya berobha abantu bethi nakulokhu besenzela ukuthi ikholo lithi ngiphathe imali nje ngomadola lokho abaqhuluma ngakho phathe isiphedlela kula madokotela kula mihla fundani ukuthi inxa befika besithi babuya lalokho kwizinto kwabafuke kwabezeropa ngakho emakhaya mina batshelene ukuthi kathi khathe isiphedlela sokula madokotela yini sokule mimithi yini hanti abantu vele babe befukuropa ngokuthi abantu emakhaya babekwazi ukuthi e abakwazi ukuthi lapha kulani ezibhedlela kulani imigwaqo ifile imigwaqo ifile ngosize enkaya orotwa lokho kodwa bona babe befukuza ukuthiwa e igwelitshena ngapho iwinisanu iwinisanu njani ibizwe linje libolile linje so abantu abazama ukuthi register bavote emakhaya bavote bangavoteli zanu batshintshe bavotele noma isisisile kodwa umthwakazi ukhona phela khumbule kulo mthwakazi ozakhulula abantu besindebeleni sesifuna nje kuphela ukuthi kutshintshe izanu siyabonga ngibingelele bonke kwangapho kwelitshena umntu oyisezitolo koma undula kolabo sesebashona bejayiva khona abafana abaningi
Hello Studio 7, hello Studio 7. Ake imbizi kabahlazi ezombusazwe. Kungani South Africa ingaze yenze xenophobia? Asozuza amazwe sentshonalanga obritain labo America besithi human rights abuse. Kungani? Ngicela abahlazi ezombusazwe ukuthi ke bengichazisele ukuthi South Africa ingaze yenze xenophobia abayikhondemi. Yabona.
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika udaba lokuthi owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uzancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ludale ukuxokozela kubandla lama Republicans. Abanye bathi imbali kaTrump ikakhulu ukufuna ukugenqula impumela yokhetho lwedluleyo izamgwenqa, kodwa abamsekelayo bathi umnotho welizwe leMelika wawungcono njalo lempi yeUkraine leRussia yayingeke yabakhona phansi kombuso wakhe, ngalokho kumele aphiwe elinye ithuba. Sixoxelo landela izombusazo weMelika umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Baba uGandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesi yasikhathi. Simbona engumuntu amademokrasi ezametheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa amademokrasi kakhulu ukuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitya sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amademocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty General Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kuleli cele lama Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyachona kakhulu ngakusayidi lika Donald Trump.
Umnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omela isigaba senothone edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa wethule athi ubufakazi bokuthi uSusan Mutami uqamba amanga. Izakhamizi selokishi lesizinda zimanyene zavalisa ibhawa elithiwa imigalo ebelimemethekisa ubudlwangudlwangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.